Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla zimashumi mavili lantathu kuNcwabakazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we are not only looking at collecting money, but we are also
sikhangele njalo ukuba leyo mali eyabe ibuthanisiwe isetshenziswa ngendlela elokuhlakanipha na. Kungakho sikhuthaza ukusebenzelana kwalabo abathenga amaphilisi ama-ARVs la.
Abe-National AIDS Council bathi sebedinga ezinye indlela zokudinga imali yokulwisana legciwane le-HIV.
Asivumelani nezinqumo ezaphuma lapho ezigoqela igama lalowo manyana ukuthi uzobizwa ngokuthi uyini, nabanye babantu ababamba iqhaza abayingxenya leyo yalowo manyana. Kunabantu esicabanga ukuthi ngeke usilungele ukuthi sibe yingxenye yabo.
So kuqhamuke ukungezwani kubandla le-People's Democratic Party phezu kokungena kumanyano wamabandla ezombusazwe phansi komthunzi we-MDC Alliance. Itale lephalamende lakwele South Africa selinqolonge umphathintambo obona ngobudlelwano balelo lizwe lamanye amazwe ukuthi azecasisa ukuthi kungani wavikela unkosikazi Grace Mugabe ekubotshweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abogatsha lwe-National AIDS Council bathi sebedinga ezinye indlela zokudinga imali ezasetshenziswa kunhlelo zokulwisana legciwane lengculaza ele-HIV. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lokhu kuvezwe ngesinye seziphathamandla senhlanganiso ye-NAC, uMnumzana Trust Govere, emhlanganweni wemfundiso lentatheli zindaba eziloba ngezempilakahle ngokuhlaziya isimo senhlelo zikahulumende kwezegciwane lengculaza iZinaspi-3 ewetheleni ye-Holiday Inn e-Harare. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ugobele uthi kumqoka ukuba ilizwe lizilungiselele ukwenqabela inkinga engaba khona lapho abakwamanye amazwe abasiza ngemali okwamanje bengamisa lolo sizo.
We are not only looking at collecting money, but we are also
sikhangele njalo ukuba leyo mali eyabe ibuthanisiwe isetshenziswa ngendlela elokuhlakanipha na. Kungakho sikhuthaza ukusebenzelana kwalabo abathenga amaphilisi ama-ARVs la kumbe abasisizayo kulolu hlangothi ukuba ihlanganiswe leyo mali sithenge ivelela kusikhwama sinye, hatshi ukuba yilowo lalowo wenza okwakhe.
Enye yalentatheli zindaba ebikulo mhlangano uNkosana Dlamini uthi uvumelana lalo mbono.
Ya, le mbona kuyingozi kakhulu ukuthi umuntu ahlale ethembe isikhwama somunye umuntu owenelisa ukuthi kusasa eguqule ingqondo zakhe esesithi imali yakhe sefuna ukuyipha omunye umuntu. Mbona lelokudinyathelo eliqakathekileyo kakhulu ukuthi inhlanganiso yobona ngezokumaneja i-AIDS lapha eZimbabwe idinga ezinye iindlela zokuthi ikhuphukise isikhwama lesi esinceda abantu abaphila ngomkhuhlane wengculazi.
Kodwa uDlamini uthi kuzoba nzima uhlawulisa abaphila ngokuthengisa umthelo we-AIDS levy.
Awungeke waqonda umuntu osesitaladini ozithengisela amatamatisi akhe uthi ufuna ukuyimbijana kwemali yakhe abeyithengisa, akakwazi lokho. Ikanti kunzima njalo ukuthi uqhubeke ulandele umuntu lowo sithi ngeviki ephelileyo wangipha imali engaka, kuli viki hlawula imali engaka. Le ngumqondo omuhle kodwa mbona ungeke wawenzakala kalula. Ikanti lo hulumende njalo sinamkhangela ikakhulu le mali eningi ngakhona itholayo kwezinye inhlawulo ezifana lokuthengisa amadayima.
Abenaki bathi isilinganiso sokungamachumi amabili lane ekhulwini 24% semali abayibuthanisayo isetshenziswa ukuthenga amaphilisi ama-ARVs. Bathi isifiso sabo kuyikuba sikhuphuke lesi silinganiso semali esetshenziswa ukuthenga amaphilisi la anikezwa kulabo abaphila legciwane iye kusilinganiso sokungamachumi amathathu 30% kusiyafika umnyaka ka-2018. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Sokuqhamuke ukungezwani kubandla le-People's Democratic Party, i-PDP, phezu kokungena kumanyano wamabandla ezombusazwe aphansi komanyano we-MDC Alliance. Womkhokheli webandla leli umnumzana Tendai Biti uthi akungenwe kumanyano lo ngoba iyo yodwa indlela engenza banqobe ibandla le-ZANU-PF. Kodwa enye inkokheli ithi akubuyelwe kuyokhangelisiswa okunenginengi kumanyano lo okubalisa igama lawo elithi MDC Alliance. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumele isebandla leli umnumzana George Mkwanazi ukuze sizwe okunengi.
Ibandla le-PDP lathuma abantu ukuthi bayoxoxisana lalabo abafuna ukuthi kubunje umanyano. Kodwa ke okutholakalayo ukuthi asivumelani nezinqumo ezaphuma lapho ezigoqela igama nalowo manyano ukuthi uzobizwa ngokuthi uyini. Nabanye babantu ababambe iqhaza abayingxenye leyo yalowo manyano kunabantu sicabanga ukuthi ngeke kusilungele ukuthi sibe yingxenye yabo. Kanti ke futhi asivumelani kahle ngokwabelana kwezigaba ezizomelwa ePhalamende. Kungakho ke besisadinga ukuthi kuxoxiswane ukuze kuvuthwe kufike lapho esingavumelana khona. Kodwa kusuke kube sengathi sekuthethe isinqumo sokugcina singakaze thina sisuthiseke ngomphumela walezo ngxoxo.
Kulembiko esiyizwayo ethi yona kungabe kulokwehlukana ingqondo phakathi kukamongameli webandla umnumzana Tendai Biti lenye inkokheli ebalisa wena, kungakho liqiniso yini lo?
Hayi cha, akulona iqiniso lokho. Okukhona ukuthi amalunga ebandla le-PDP amanengi abalandeli baleli bandla abasuthiseki ngendlela labo abahamba babamela bethunywe ukukhulumela ibandla ukuthi ixoxisane nala afuna ukungena kumanyano. Lokho abaphume lakho yikho abangasuthiseki ngakho. Akukho ukuthi uzibani banyana nozibani banyana yibo abangezwaniyo. Okukhona ukuthi uZulu Makhaza cishe wonke izwe lonke jikelele abasuthiseki ngendlela abakhokheli bayo abamele ibandla ngalo kulezo ngxoxo. Bahambe lapho baphuma belambatha bengaphethe lutho. Wathi namabandla amancane aziwayo kune-PDP amancane amanye akhona anemember eyodwa aphume lapho ephethe izihlalo eziningi ukudlula ibandla le-PDP.
Umnumzana George Mkwanazi yisikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Idale lePhalamende lakwele South Africa selinqolonge umphathintambo obona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe unkosikazi Maite Nkwana Mashabane ukuthi aze kuma phambi kwalo achasise ukuthi kungani wavikela unkosikazi Grace Mgabe ekubotshweni ayebhekane lakho phezu kwecala lokutshaya omunye untombazana ayemthole elamadodana akhe uGabriela Angels. Isinqumo sokubiza uNkwana Mashabane lesi sithethwe ngamalunga ekomiti yedale lePhalamende ebona ngokudlelana lamanye amazwe i-International Relations namuhla. Yena uMashabane utshele intatheli zindaba laye namhla ukuthi isinqumo sokuvikela unkosikazi Mgabe phansi komthetho we-diplomatic immunity kasithathanga kalula njalo lanamhla lokho usazidla ingqondo ngaso. Ngakolunye uhlangothi inhlanganiso emela umamangala uAngels iAfriForum isikhweze udaba lwayo emthethanindaba iphikisa ukuvikelwa kukankosikazi Mgabe isithi uMashabane waphambanisa njalo ithi unkosikazi Mgabe kumele ajeziswe ngesenzo sakhe. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana ukuhlaziya lolu daba.
Khona phana okwenzakeleyo kukabili, ikhona immunity umuntu ayiphiwa ngumthetho okuconstitution yelizwe yalo semthethweni womhlaba, international law. Kube sokusiba khona i-immunity, political immunity, umuntu ayiphiwa ngendaba zopolitics. Ngibona ingani mina i-immunity ephiwe uGrace Mgabe ingabe ngasoyo umthetho womhlaba jikelele nje, kodwa ihambelana kakhulu ne-immunity etholakala ngepolitics ukuthi imizansi layo sibhekele ukuthi singamjezisa kuza kwenzekani njengoba imizansi lela kithi kulobudlelwane. Ngakho okwenzakaleyo ngupolitiki, akwenzakala ngumthetho.
Unkosikazi Nkwana Mashaba yena ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje uthe isinqumo sokuxolela unkosikazi Mgabe kasithathanga kalula isinqumo alokhu ecabanga ngaso lalamhlanje. Singathi lokhu kuveza na ukuthi mhlawumbe uyazisola?
Hayi, ukuthi azisola sokuyingcazelo yakhe, kodwa akula ngenye indlela okwakungenzakala ngayo. Engabe sokuyingcazelo yakhe ukuthi hayi ngilimbona nginje ngibuhlungu, kodwa wayengeke asikhathe sinqomo ngaphandle kwaleso nxa sesicabanga ngopolitiki singasacabangi ngomthetho womhlaba. Ngoba layo uGrace nxa esenza akwenzayo eqhubeka ngakwenzayo wakwenza elegunya lopolitiki nothe lomthetho. So esingathi kwenzakele nje kanti laphana kudlalwe ipolitiki phakathi kwemzansi la lo mbuso wakhe uMgabe. Bavikelene njengoba laba abantu abaphethe amandla emazweni wonke la bayavikelana. Njalo lento ayiqali kanti uyakhumbula ukuthi uAlbashir wakhutshwa lapha kwathi uphunyukile kodwa ekhutshiwe.
Inhlanganiso yeAfriForum yona ihambile emthethwandaba lamhlanje iphikisa ukuxolelwa kukankosikazi Mgabe lokhu. Ubona bephumelela na?
Singasabali ukuphumelela kwabo, sesingabheka futhi ukuyingenela kwabo yona le ndaba ukuthi mhlawumbe yibo abathela udaka endabeni adi icacile. Lesinqumo leso sithethweyo sokuthi bamkhulule uMgabe uGrace aphume, mhlawumbe besingasoze sithathe nxa indaba ingangenelwa ngabe AfriForum. Ukungenela kwe-AfriForum kusuke kwadunga indaba, kwakhanya ingani le ndaba isithathelwe phezulu ngamabhuni alo bandlululo. Osokusenza kube lula ebandleni elibusayo le-ANC ukuthi hayi nxa sokuyikuthi uMrs Mgabe useliswa ngamabhuni alo bandlululo kangcono simyekele ahambe, ngoba naku ngeke kwenzeke langelinye ilanga ukuthi inhlanganiso enjenge-ANC ivumelane lamabhuni alo bandlululo. Lokungasoze kuqonde ngepolitiki zase-Afrika.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana ucubungula ezombusazwe sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Kulife Talk lamhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngodaba lwezizalwane zeZimbabwe eziphatheke kuhlelo lokuhamba ngenyawo zizama ukuqoqa imali yokuveza ukukhahlanyezwa kwabantu eZimbabwe kwelengilandi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe namafitshane. Abibutho lakwele Pakistan babikwa becatshulwe yinkulumo kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump ewetheza ilizwe lelo umlando wokuthatha amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola eMelika besiyancedisa amasoja abahlamuki alwisa kwele Afghanistan. womhlangano phakathi kwomcebiso omkhulu kamongameli weMelika endabeni zobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Jared Kushner. Labo gatsha olufanayo kweleGibhithe ugcine umiswa lelo lizwe likhonona ngokumiswa koncedo lweMelika kweleGibhithe. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah uxoxa lonkosikazi Beatrice Sihle Khumalo, yena oseleminyaka ethile esuke eZimbabwe ethuthela kweleBhilithane lapho asehlala khona ekhulisa abantwabakhe khonale.
Mimi igama lami nginguBrunette Beatrice Sihle Khumalo. Ngithuthe ngibuya e-United Kingdom ngo-2003. Isizathu sami ngabuya ngisiya esikolo. I did a master's in media communications and technology at Brunel University yase-West London. Kodwa-ke ukuqeda kwami isikolo angisaphindelanga ekhaya. Ngisuke ngadinga umsebenzi, ngathola umsebenzi wokuba ngu-lecturer lapha e-London.
Uthuthe labantwana?
Abantwana ngike ngabathiya ngikhaya ngesikhathi ngisesikolo, kodwa ngithe ngiqeda isikolo ngo-2005 ngasengithatha abantwana. Sengithola umsebenzi wokusebenza full time, unginika imvumo yokuhlala lapha e-United Kingdom.
Kunzima kumbe kulula okungakanani ukukhulisa abantwana nxa usemazweni?
Akuthiphanga, ngoba one, akumelanga sithiye abantwana bebodwa. Two, akula lo uzasale ukugcinela abantwana wena usemsebenzini. Three, umumo wezakhamizi zakhona kawuthokozisisi kanjalo i-behavior zabantwana, zabantu abadala, uphunguba yingxabangxoza. Okutsho ukuthi kube kunzima ukukhulisa abantwana ngenxa yokuthi kwakumele ngiye esikolo ngisiyafundisa then ngoba ngilecturer. Kwakumele futhi ngifunde ntambama ngoba kwakumele ngengezele imfundo yami ukuthi i-British education system inga-accepti njengomfundisi wabantwababo. So kwakulobunzima bokuthi abantwana bengasuka esikolo, umntana ma mdala wayengani semkhulu gugu, kwakumele ekhangele uzibusiso. Kodwa-ke ngabantwana at the end of the day.
Akulabo sisi bomsebenzi?
Hayi, akula sisi bomsebenzi. Yena kumele ubhalanse ukuwatsha, uku-ayina, ukupheka, ukugcina labo bantwana, lokubhalansa usiyabathiya esikolo nokubona ukuthi nxa sebetshayisile benga. So yibo ubunzima obukhulu obuku-diaspora nxa kulabantwana. And lokuthi abantwana bengaba labangani, inhlonipho zakhona le-behavior management iyahlupha England.
Kulokunye okwenzayo abemuli okhangelane lakho?
Ngiyakhanuka ukuba ngisekhaya, njalo ngilesifiso sokubona kusiba lenguquko yezinto okwenzela ukuthi ngihlale emzini wami.
Wena uvele ukhulele ngaphi, wazosebenza ngaphi?
Mina ngikhulele eGweru, ngifunde eGweru, ngiqeda isikolo ngaba ngutitsha, ngafundisa eGweru eTonje. Ngase ngisuka-ke ngaya e-ZBC ngaba ngu-sub-editor presenter news.
Kule nhlelo ozenzayo ukuze ukhumbule ekhaya, njengobana vele batsho bathi nxa usuphakama susiya esibangeni saphezulu kumele ukhangele emuva, wena kule nhlelo ozenzayo ezokukhangela emuva lapho odabuka khona?
Inhlelo ziningi kakhulu ngoba lokhu ngile muli be-extended family ekhona abafuna indawo zokuhlala, kutho ukuthi ngiyabancedisa lalapho abahlala khona, abafuna ukwakha. Labafundayo labantwana abaningi abasezintandane embafundisayo. Phezulu kwalokho kulalaba abangasozihlobo zami. Njengotitsha ngapha ngithanda imfundo, sengithanda imfundo noma ngiyintathele izindaba, ngifundisa ngokokuthatha izindaba, ngifundise emakhiweni ngapha. Kodwa-ke isiqokoqela sendaba sami siphezulu kwendaba yomumo wezikolo zangekhaya. Yikho okungenza ngidinga amabhuku ngibuthanisa amabhuku ngithumeza ekhaya kodwa ngithumeza kulabo bantwana abangalalutho abasendaweni ezikolo okungela amabhuku khona. Isifiso sami ngesokubona umntwana wonke waseZimbabwe ethola imfundo enhle enamabhuku njengalokho ukufunda esakwenza khona kungala ukuthi umzali wakho ule mali kumbeni angelazalayo.
Unkosikazi Beatrice Sihle Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma ecingweni lo Praxedis Jeremiah. Ukoma komumo weZimbabwe kuqhubeka kubangela ukuthi abantu abaningi bafohle bayephephela kwele South Africa. Kodwa iqiniso nanti, lamadlelo aluhlaza kulelo lizwe asesitsha, kubika uBenedict Nhlapo.
Ngokutsho kocwaningo olwenziwe zinhlanganiso ezibalisa eZimstart, World Bank kanye leUNICEF, ngo-2015 isilinganiso sabayanga endaweni eziningi kwelamandebeleni ezibalisa inkayi bese siphose sifike kukhulu ekukhulweni 96% kwezamabhizimusi. Enyangeni zisikhombisa zakuqala ngomnyaka ka-2016 bese kula mankampani edlula ikhulu avalileyo 236 kwengeza unani labangasebenziyo osokunakanelwa ukuthi liyedlula amachumi ayisishiyagalombili ekhulweni over 80%. Lobu bunzima obuqhubeka busanda ngo-2017 sebenze ukuthi iningi labeZimbabwe babe ngabazisebenzayo bethenga izinto kwele South Africa loba eBotswana bezothengisa eZimbabwe. Abanye ke bahle bakhetha ukuchapha umngcele besiyasebenza kwele South Africa. Labasele Zimbabwe labo iningi lithenga phose zonke izinto eziqakathekileyo empilweni kwele South Africa kumbe lithunyelwe izihlobo zazo ezisebenza khona. Imbiko ke esanda kuvela kwele South Africa ikhombisa ukuthi abeZimbabwe laba bangazithola sebephelelwe ngumphako. Umbiko wethulwe isiphathamandla sehofisi yezibalo kwele South Africa umnumzana Phalile Hohla ikhombisa ukuthi ingxenye yezalwane zakwele South Africa 55% bese bephila phansi kobuyanga ngo-2015.
Ubuyanga lobu obukhulu abuyindawo hatshi lamhlanje kumbe kusasa. Umbuzo omkhulu-ke yikuthi thina labantwabethu abazozalwa lamhlanje lakusasa bazayithola yini impilo elempumelelo.
Lokhu kubikwa kubangelwe ikungakhuli komnotho, ukukhwela kwenani labangasebenziyo, ukukhwela kwentengo yempahla lokudla, okuyizinto ezibalekelwe ngabaningi beZimbabwe asebephephela kwele South Africa kukho konke abakudingayo empilweni. Lokhu-ke kutsho ukuthi amadlelo ohlaza alandwa ngabaningi kwele South Africa alakho kunyamalala. Abensundu yibo abathinteka kakhulu njengoba isilinganiso sabo esedlula amachuma isithupha 64% ekhulwini biyibo abangabayanga. Okuzenza ngokukhwela kobuyanga impilo ibenzima kakhulu kwabeZimbabwe abakwele South Africa yikuthi izalwane zakwele South Africa ezedlula izigidi ezilichumi lesithupha 16 million abaphakathi kobuyanga baphiwa imali yosizo ngurhulumente kanti limali ayiphiwa abangazalwa kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Trinidad Chuma osebenza kwele South Africa uthi vele sebethwele amagabha avuzayo.
Yebo, ukunqobeka kwezomnotho kuyazwela kithi kakhulu. Njengoba seSouth Africa imisebenzi esiyenzayo isikolisa imali engaphansi kuka 5000 rand ngenyanga. Okuphoqeleka ukuthi kube nzima for ukukhokha irenti, itransport lokudla nokwondla umndeni.
Kona vele ukoma komnotho wakwele South Africa sekubangele ukulahleka kwemisebenzi edlula izinkulungwane ezilikhulu lonyaka kuphela. Eminye yale misebenzi ngeminye ebikhange abeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu sekwenze uhulumende wethula isinqumo sokuthi uzaqala ukuhlolisisa ukuthi amankampani akuleli ikakhulu kwezokudla lezokwakha ayawulandela yini umthetho othi kufanele iningi lezisebenzi zawo kube izizalwane zakwele South Africa. Lokhu sekusitsho njalo ukuthi baningi abeZimbabwe abangazithola sebengasasebenzi njengoba bebaningi okwedlulisa amalawulo emisebenzini yezokudla lezokwakha leminye. Esinye njalo isizalwane seZimbabwe unkosazana Theresia Ngulube uthi baningi abeZimbabwe abavele sebephelelwe ngumphako ngenxa yobunzima bempilo kwele South Africa.
Njengamanje vele sokuqalisile ukuthi abantu abaningi abangaphandle abatholakala beyibo abahlala emgwaqweni, kuyibo abacela incedo emarobothini, abenza imisebenzi engcolileyo esingathi maybe awo prostitution, human trafficking, into ezinjengazona lezi. So umnotho weSouth Africa uma usehla kanje uyasi-affecta kakhulu.
Omunye njalo weZimbabwe umnumzana Khaliphani Phugen uthi kusegcekeni ukuthi imisebenzi eminingi izaphela kungekudala.
MaZimbabweans mayephelwa ngumsebenzi kutsho ukuthi nasekhaya ogogo nabomama nabafowethu esibathumela bafunde leyo mali yoqala ukuphela. So uhlupho olula kahle kahle luhlupho oluzozwakala kakhulu eZimbabwe. Isikhathi sokuthi amaZimbabweans awaye ekhaya ayoregister akwazi ukuthi azifakele uhulumende wabo ozobhekana nenhlupho zabo ulungise inhlupho zabo.
Kusobala-ke ukuthi koma kwezinto lokwanda kobuyanga kwele South Africa kuzaphazamisa kakhulu impilo yabeZimbabwe abasebenza kuleli labasekhaya abathenga zonke izinto kuleli. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje yisililo esikhulu endlini ye-Highlanders lamhlanje kulandela ukunqotshwa kwaleli qembu yiCholocho FC nge-1-0 emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje enkundleni yeBarber Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Umgadli uLucky Vundla uyohlehlele iqembu leTsholotsho ihlandla lakuqala elomdlalo selisiya emaphethelweni. Limpumela itsho ukuba iqembu lezikolo zeJwane likhuphule inani lemiklomelo eselilayo laya kutshumi lambili, okulinani eliphethwe liqembu leBantu Rovers lona osekuyilwe eselijeke amanye amaqembu engalaneni ngoba lihlohlwe kaningi kuleTsholotsho. Umqeqeshi weqembu leTsholotsho uDarlington Dodo utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyathokoza ngokunqoba kweqembu lakhe kodwa uqakathekileyo ukuba badlale kuhle la kumidlalo yabo elandelayo. Nako linye icele umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Agbi ukhale ngokuthi akalabo abagadli abangalitshayela emambuleni ngoba abadlali bakhe amathuba bayawakhanda kodwa bayehluleka ukuwasebenzisa. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu leCapes United linqobe leBlack Rhinos nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe esigodlweni iHarare. Limpumela idale ukuba abafana bemakepekepe baqanze bayehlala endaweni yeshumi engalaneni yemiklomelo bele miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Omani elikhangelelwe ukudlala khona leli Dynamo senkundleni eBarber Fields. Loba nje kule mibiko ethi abadlali beqembu le-Omani bakhalala umsebenzi bekhonona ngokungatholi iholo. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Bachayela ihlombe abafana beTsholotsho FC iziqholo zaseJwane kodwa kusalayo lingabafana abancane mpela liziboys ezincane twati twati. Kodwa ke njengokusho kwami silishayela ihlombe abalandeli baleli qembu bengilakho ukulishayela ingoma kazinja ethi Tsholotsho FC ngeyethu, kodwa hayi asilasikhathi sizazama ukuliqhunsela yona. Kusasa komunye umdlalo iCapes United lasishayela ihlombe 2-1 ishaye iBlack Rhinos. Kwanele okwalamhlanje, mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo bafuphatila matukandula.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.